Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhlaka 8 kuNtulikazi 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
The rate of vaccination going into top gear. I have been moving around the country. I was in Marsh West over the weekend. The uptake is massive and we hope Zimbabweans continue to do that.
Uhulumende namuhla wamukele amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-COVID-19 ayizigidi ezimbili 2 million evela kweleChina.
We welcome the subsequent statement by the chairperson of SADC organ on quality defense and security, His Excellency President Masisi, to the effect that SADC will undertake a second mission to engage the pro-democracy movement.
Abibanza le MDC Alliance bathi kumele umanyano wesadaki ukhokhele imizamo yokuxazulula udaba lwase-Eswatini. IZimbabwe ithi abantu abavela emazweni wonke akusadaki abasadingi mavisa ukungena elizweni. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namuhla wamukele amajekiseni okwenqabela iCOVID-19 ayizigidi ezimbili 2 million evela kweleChina. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe amanye amajekiseni ayisigidi lengxenye 1.5 million azafika ngolwesithathu oluzayo, kuthi amanye ayizigidi ezimbili 2 million njalo afike ekupheleni kwalinyanga. Inengi likwamukele ngenjabulo lokhu ngoba amajekiseni esilela elizweni. Kusenjalo abantu abanengi babikwa bengalandeli iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane lanxa nje umemetheka okwamagama. Kubika uBatabile Masuku.
Uhulumende wamukele amajekiseni aweSinovac ayizigidi ezimbili avela kweleChina namhlanje emini. Besamukela amajekiseni la, umsekeli wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uthe bayananzelela ukuthi inani labantu elihlatshwayo liyaqansa, ngakho sebeza kwengeza indawo ezizahlatshelwa amajekiseni.
And the rate of vaccination going into top gear.
Ukufika kwezigidi ezimbili ze-vaccine kuqondile kakhulu. Kuthi inkulungwane ezingamakhulu amahlanu ezafika kuvikela iphelileyo zisetshenziswe zaphela masinya. Ngakho ke amajekiseni abuye namhla azaphathisa okwengeza kwenani labahlatshwayo. Umphathintambo wezemali usethembise ukuthi amanye ama-vaccine ayabuye. Sithanda ukukhuthaza uZulu ukuba aqhubekele phambili etshengisela ukwamukela leli jekiseni.
And we hope Zimbabweans continue to do that.
Kusiya phela usuku lwayizolo kobulawayo bekutholakale abantu abalikhulu lamachumi amabili i-122 abale COVID. Kuthi elizweni lonke jikelele bekulaba ngaphezu kwenkulungwane ezimbili i-2264 abahlolwe batholakala benegcikwane leli. Ababulewe yileli gcikwane babengamachumi amathathu lane i-34. Inani lasebebulawe yilumkhuhlane lokhu waqhamukayo nyakenye ngombimbitho selikunkulungwane eziphose zifike kwezimbili i-1974. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine okwakuqala eZimbabwe sebengaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu ayisichiyagalombili i-819,058. Kuthi asebehlatshwe esibili sebengaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amahlanu i-579,699. Laloba inani labantu ababanjwa bele-COVID liqhubekela phambili liqansa kulezi nsuku, uZulu weZimbabwe akatshengisi imizamo imigomo yokuqinisa ukuzivikela nanko uZulu lokho esenza isiminyeminye endwendweni zokuhlatshwa amajekiseni kanye lasemabhasini kaZupco. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu bayazihambela abakhangeli ukuthi kulomkhuhlane weCovid.
Abantu bakhanya abalandaba lama lockdown regulations. Engamehlupho lengani baphithizele indlala, abantu bakhanya kunzima bahlale ezindlini, abantu bayadinga imali lapha laphayana.
Dokotela Mthabisi Bebe ulandisa ngokusebenza kwama vaccine yeCovid-19.
Ivaccine yeCoronavirus kayivikeli umuntu ekubambeni kwakhe komkhuhlane weCoronavirus.
Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abibandla leMDC Alliance bathi kumele umanyano wesadaki uphume lendlela zokulungisisa udaba lodlakela olwenzakalayo kwele eSwatini. Bathi njalo baqoqa ukuthumela incwadi ezigodlweni zabameli balelo lizwe emhlabeni jikelele ebesola ukubulawa kwabantu abatshengiselayo befuna umbuso wentando kaZulu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Unobhalo MDC Alliance obona ngobudlelwano baleli bandla lamanye amazwe, uNkosazana Gladys Sihlatshwayo utshele intatheli izindaba ukuba bakhathazekile ngocuku oluse eSwatini. Uthe ibandla lakhe liyazwisisa ubuhlungu obula abantu abatshengiselayo befuna umbuso okhululekileyo, ngoba ngempilo yanamuhla kungasavumi ukuthi abantu baqhubeke bebuswa ngamakhosi bengazikhetheli uhulumende abamfunayo.
Sesithwele nzima ngokwehluleka kwesadiki ukukhuluma labantu abaningi eSwatini, kodwa siyathaba ngamazwi kamongameli weBotswana awokuthi isadiki izakhuluma labantu bonke abalwela amalungelo oluntu.
Uqhubeke esithi ukukhula abakufunayo ukuba amasosha abuyele enkambeni, esithi bezwa ubuhlungu ngalokho okwenzakala eSwatini. Uthi abantu beSwatini sebenamaviki betshengisela besithi bafumana ukhetho lokubuswa nguhulumende wentando kaZulu, kodwa uhulumende walelilizwe walayisebenzisa udlakela. SADC yabeka isinqumo sokuba izalungisa indubo ezikuleli, njalo yathuma iqula elabaphatha intambo bakahulumende abagoqela unkosikazi naLady Panda wakwele South Africa lomnumzana Frederick Shaba weZimbabwe emizameni yokuba ngumlamlankunzi eEswatini. Umsekeli kamongameli weMDC Alliance umnumzana uShmen Ncube laye ubikwa enze umhlangano labebandla lePudemo esizwa indubo zabo, laye wakhuthaza isata ukuba imele yenze konke okusemandleni ayo ukuqeda indubo zeSwatini. UNkosikazi Sihlatshwayo uqhubeke esithi uhulumende weSwatini ufana loweZimbabwe.
And only those close to the royal family have comfortable lives.
Siyakwazi ukuba abantu abaseduze kwenkosi yeEswatini baphila ngcono, kodwa abantu abaningi baphila ngengqoqo zomlomo elizweni lethu.
Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Davozwa Mgwadi uthi eleZimbabwe kalinani lalokho okwenzakala eSwatini.
Zayiphaphona ukuthi vanhu beMDC vanhu vanozikanwa vari vanhu venhambetambe havana zvokuita.
Abantu beMDC abalanti yokwenza nxa besithi bazabhoda besenza abakwenzayo ezigodlweni zeSwaziland isikhathi sabo, asilani lalokho abakwenzayo. NjengeZANU-PF kusukela siqala lomhlangano kasingeneli endabeni yezenziwa kwamanye amazwe.
Kana kuti vana vekuSwaziland vasina kuti tibatsire iwo, hatitenderwi kuita saizvo.
Kuvuke sithi iMDC Alliance ikhulekile ukwenza ikufunayo, esithi lokhu kakulani lebandla leZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Silokhu sikudaba lunye kulokuthandabuza phezu kwemizamo enziwa yiSadaki eyokuxazulula ingxaki ezenzakala emazweni afana leDRC, iMozambiki kanye leEswatini. EleZimbabwe, eleSouth Africa, leleBotswana akhokhela imizamo yokulungisisa udaba lweEswatini. Kubika umqondisi Dube.
Umphathi ntambo wezobudlelwane beBotswana lamanye amazwe uDokotela Lemogang Kwape uthi bayenza yonke imizamo yokuthi bathole ukuthula eSwatini. Ukwape kanye labanye bakhe abavela eZimbabwe leSouth Africa kade beseSwatini kuyona le iviki ukuyahlula isimo yokusokwenzakalayo. Abathi balwela umbuso wabantu ngabantu bangena esitaladeni betshengisela bekhonona ngombuso wenkosi uMswati wesithathu. Ukwape nika umbiko edale leParliamente kweBotswana uthi bayehlulekile uhlangana labamela abatshengiselayo ngenxa yesimo seCOVID-19.
Ube kumele sihlangane nenhlanganiso ezithiyeneyo kodwa ngenxa yezizathu ezithiyeneyo okugoqela iCOVID-19 senelise ukuthola imibono evela kulabo abamela uhulumende.
Ukwabe uthi umongameli Mokgweetsi Masisi yena ukhokhela uhlangothi lwezomvikela kuSADC usebatshele ukuthi baphindele njalo eSwatini kuyathapha imibono yabalabo abangaphandle kukahulumende kodwa abasekela utshengisela abagoqela inhlanganiso yeSwaziland Solidarity Network i-SSN bathi abathembi ukuthi iSADC izaphathisa. Isikhulumise inhlanganiso leyo umnzana lakhe Lukhele uthi iziphathamandla zeZimbabwe, Botswana kanye leSouth Africa zingaze ziphenduke azisoze ziphathise ngalutho.
Abaphathi ntambo abakade beseSwatini kufana lokuthi kade bevakatshile, kade bezihlalela ehoteleni njalo bahlangane kuphela labantu abakuhulumende okuyibo abadala ingxabangxoza esilayo.
Owezombusazwe kubandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inhlanganiso yeSADC kayiqakathekisi ukulondolozwa kwempilo ezalwane zamazwe akumhlubulo wangezansi ye-Afrika.
Inhlanganiso eSADC isibonisile ukuthi kayilaso isifiso njalo futhi kayilawo amandla okuthi iqede ukuncindezelwa kwabantu abahlala kuSADC. Lokho sikutsho ngoba abakhokheli beSADC bayavumelana ukuthi abantu bagqilazwe. Yikho kusehlule ukuthi kuqedwe impi eseDRC. Yikho kusehlule ukuthi kuqedwe impi eseMozambique. Yikho kusehlule ukuthi kuqedwe ukuncindezelwa kwezalwane zaseSwaziland.
ELeSwatini lazithola liphakathi kokuxokozela lapho abantu bengene esitaladeni betshengisela besithi bafuna ukuthi uMswati wesithathu avumele amabandla ezombusazwe. Uhulumende uthi sekubhubhe abantu abangamashumi amabili lasithupha kuphela kodwa inhlanganiso ezizimele zodwa zithi inani leli seliphose lifike amashumi amahlanu. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSavron kwele Botswana.
Umbiko wethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer uthi abantu abangabayisilinganiso sokungamachumi amahlanu lambili ekhulwini 52% bathi kabavumelani lendlela uMongameli Mnangagwa aqondisa ngayo ezamabhizimusi. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Abantu abaningi bathi udubo lwaselizweni lubangelwa yikwehluleka kukahulumende weZANU-PF. Kulezi jezo zomnotho zona ibandla leZANU-PF ethi zenza uzulu adubeke. Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi abantu kabathabanga ngempela ngendlela umkhonomi ophethwe ngayo.
Kuthiwa ukwenza sibe lohlupho lapha elizweni ukuthi siphile kanzima, imali ingabonakali, izinto zonke zingahambi. Abantu i-65% abaningi bathi uMnangagwa nguye ohlulekileyo, bathi asoma sanction lokhu ngendlela esijale ukuzwa ngayo, bathi uMnangagwa. Even uma sikhangela laphana sikhangela laphana ku emakhaya emareserve, bonke abantu bathi asoma sanction ngaphandle kwekuthiwa kusemastronaland central, yikho kule 44% yabantu abacabangela ukuthi kungabe kungama sanctions. Lokhu akukhulumi ngokwezomnotho zodwa, kukhuluma futhi la ngokuthi uMnangagwa kumele idonse amasokisi ngoba abantu abasamboni ngelihlo eliyilo.
Abafika esilinganiso sashuma isikhombisa lanhlanu 75% bathi bafuna kube lokukhumisana umlotha okuguqela umuntu wonke. Incishi unkosikazi Precious Mpala uthi uzulu weZimbabwe kakhululekanga ngombuso okhona.
Umbono lo usibili kuqakathekile ukuthi onke ama-political parties abe represented. Because at the end of the day, kusuka sokungathi ipolad yakhona is all about ZANU-PF. Yati hajj, it's all about ukuthi ama different views from ama-political parties achiyeneyo. Because at the moment, I think sile lokhu zenyini, sile view A1, sile ndlela A1, ZANU-PF.
Inhlanganiso ye-Afrobarometer icubungula ezombusazwe kuleli lakwamanye amazwe afika amashumi amathathu lane 34 kwele Afrika ikhangela imbono kaZulu ngezokhetho ezomnotho lokunye. Ngimele 227 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
LeZimbabwe lithi abantu abavela emazweni wonke akusadake abasadingi mavisa okungena elizweni. Lithi lithethe lelinyathelo ngenjongo yokuthuthukisa ezokuthengiselana lamazwe la. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba. Uthi lokhu kwenza eleZimbabwe libe ngelakuqala ukuthatha lelinyathelo ukulandela isivumelwano se-African Continental Free Trade Area. EleZimbabwe lithi seliqinisa njalo ukukhulumisana lamanye amazwe ngohlelo lweGaza Univisa oluzavumela amazwe angamachumi ayisithupha lanhlanu 65 ukuthi angene kweleZimbabwe lakweleZambia santando okwenyanga eyodwa. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele gqwetha umnumzana kucacaphulu.
Esula ivisa ngokuexempta ivisa kutsho ukuthi nxa nginje ngingasuka lapha vula kuye South Africa ngingaba le passport yami, ngiyafika eborder ngibanike ipassport yami, bangidindele ipassport ngihambe ngingene eSouth Africa. Ekungeneni khonaphana eSouth Africa ivisa bangipha ekungeneni, nxa bedinda khonaphana sebembhile ivisa sengingena. Kodwa leyazi ukuthi kudala nxa usuyangena eSouth Africa wawuqala uye embassy, wavele ungayo eborder, qale embassy u-apply bese besitsho ukuthi haya sakufuna wena ukuthi ungene nxa bekufuna bakudindela ivisa usukhona uza kuya eborder usuyangena eSouth Africa. Kodwa kathesi iSouth Africa leZimbabwe sebascrapa okwamavisa lokhuya, ivisa uyiphiwa upon end but i-passport uyayifuna, awungeke ungene ungelaphasona. Uwananzela iBotswana futhi lakho nxa siye eBotswana for a long time vele asila akula ma-visa requirements. Ungakha iZambia futhi lakho akunjalo. Kodwa ungakhanya eMozambique le-Angola uzathola ukuthi ukuncavula kwe-Angola kumele ngiqale ngiye embassy ngi-aplayele ivisa. Ngavula kwe-Mozambique same thing. Asebekwenzile ukuthi for ama-South countries wonke iZimbabwe sisikrephile ivisa. And esikhathini esiningi ungabona iZimbabwe isikrephe ivisa kutho ukuthi labana lawo umele benze okufanayo ngoba asingeke sithi thina bona bengena hara bona befuna ivisa kithi. So mbona ngani into eyenziwa ngabantu be-SADC bebambene bevumelana ohulumende be-SADC. Sebescrape ivisa for uSadaki yonke. Owakuqala kwakusika ngokuthi ngelizwe ngelizwe. So isinqumo esenziwa khona ngale eSadaki iZimbabwe isibe ngeyokuqala ukukwenza.
Akutsho ukuthi umuntu uyazingenela nje elizweni kungaficakala ukuthi kulokunye abangavumelani la.
Ungafika le passport yakho eborder kulokunye okungalunganga balayo imvume ukuthi bakuncitshe ilungele lokungena khona phana kwalo kuncitshe ivisa. Ungazokuthiwa ukusela visa akutsho ukuthi akusela visa, batho ukuthi ivisa is now granted isiphiwo ngesikhathi sokungena isiphiwo emnyango. Bona ngani linyathela elihle eliprogressive eliza kwenza ukuthi i-Africa ithuthuke ngoba besiphila i-Africa engani sisejele ngoba kuqakathekile ukuthi abantu belelise ukuthi bazihambele bengenxatshelwa ngezizathu ezingekhoyo. NjengaseEurope ungaye-Europe ungavele ungene uyahamba uyefrance ukanti esibona kule World Cup kule bhola lelidlalwa e-Europe nxa amasapoti esuka e-Germany esiye e-England kumbe esuka e-Germany esiye e-France kulula ukuhamba kwakho kwenza ukuthi i-economy yabo layo ithuthuke. So sibone ngazani leli linyathelo elihle lithethwa nguhulumeni.
Umnumzana kucacaphulu ligqwetha. Kulive Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukulwisana lobhubhane lwe-COVID-19. Ibandla leMDC Alliance lithi kumele kubunjwe ikomiti ezaphenya imisebenzi yenkohlakalo ebikwa isenzakala ekudlelaneni kukahulumende losomabhizimusi. Umnumzana Kulakwa Shetagwire yi lenkuthazo iza ngemva kophenyo olwenziwe inhlanganiso yeDisentry, yona ethi uTagwire ukhanya esethumbe uhulumende nanku uthola imali yakwamanye amazwe santando ebhanga elikhulu lelizwe ngoba elabantu bakhe kulelo bhanga. Lanxa nje lokhu kulandulwe ngusibalukhulu weReserve Bank umnumzana John Mangutshika. UTagwireyi ulokhe engakaphenduli imibuzo yethu. Kodwa obona ngokwethulwa kwembiko kuzanu PF umnumzana Tafazwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi uTagwireyi umsulwa. Ngaphandle kophenyo leDisentry, ihofisi yesiphathamandla sikahulumende eka Auditor General layo iyakuveza ukuthi kule nkohlakalo ebhahileyo kuhulumende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele somabhizimusi umnumzana Bednico Pepe.
Okuqakathekile ukuthi abalaleli bakwazi ukuthi ke nxa sikhuluma ngokuthi uhulumende weZimbabwe ucorrupt, siyabe sikhuluma ngokuthi kulento eziningi ezenzakalayo ezingaphathelananga lokuphilisa kumbe lokukhulisa umnotho. Ungabona sokusiba labanye abantu abenza amabhizinisi bevikelwa nguhulumende lanxa besephula umthetho, kutsho ke ukuthi ke lo umuntu onjalo uyabe esetshenziswa ngabakhulu bakahulumende. So nxa umuntu esetshenziswa ngabakhulu bakahulumende, kuba nzima ukuthi athathwe ahanjiswe emthethweni kumbe sithi thina simbone esiya ekhoti esiyatholakala elecala. Ngoba phela ungakhangela kade sikhuluma ngokuthi ke omkhulu welizwe usezinike amandla ukuthi akhethe amajaji kumbe ujaji womkhulu wehighcourt. Ngezinye zendlela zokuthi ke babe lendlela zokuvalela ukuthi abantu ababe besenza njengoTagwire bengalandele umthetho ngokugcweleyo bangaze batholakala belamacala. So kusobala ke ukuthi ke lowo muntu esikhuluma ngaye ngumuntu osetshenziswa izikhulu zikahulumende, ngumuntu osetshenziswa njengodlawo ukuthi izikhulu zikahulumende zidle imali kumbe ngesikhiwa ukuthiwa khona they feast on the sweat of suffering Zimbabweans. Yikho okwenzakalayo lokho esikubona kusenziwa nguTagwire. Ngoba uTagwire ukuthi aze abe ngumuntu olemali engaka, ungakhangela iminyaka yakhe, ukhangele le background yakhe ukuthi ke uqaliseni ukusebenza ezamabhizinesi, kusuka kube nzima ukuthi ke uhlanganise ukuthi aze athole imali engaka kwini.
Alubana luthe lwenziwa uphenyo, ubona liphuma yini iqiniso?
Ngakulula ukuthi kulungiswe kumbe kuvezwe, ngoba phela umuntu lo ke uvaliwe ugutshuzelwe ke ngabakhulu bakahulumende. Nxa umuntu egutshuzelwe ngabakhulu bakahulumende, okwenzakala ukuthi ke abantu beZimbabwe kufanele bamanyane babone ukuthi abantu abaphambanisayo yibo kanye abakhulu bakahulumende. Ngezinye indlela abantu beZimbabwe kufanele bamanyane babone ukuthi ibandla elibusayo ligubuzele ukuganga lokho esithi corruption. So ngezinye indlela nxa ligubuzele ukuganga esithi corruption, aba corrupt yibo. So amaZimbabweans kawamanyane abekwazi ukuthi kulungiswe lolu daba, asihlanganisene amakhanda siphumuze la amajaha lezintombi abasibusa kusukusela ngo-1980. Ngoba as long as lokhu besibusa kulanamhlanje, ukuxhwala kuzabe lokhu kusiba khona. Ngoba ungakhohlwa ukuthi nxa besakha abantu abanjengabo Tagwire babakha ngoba yibo bazagcina betake over kibo.
Umnumzana Bednico Pepe ngusomabhizimusi. Sixoxe nje alo lentathelo izindaba umnumzana Simbarashi Nembaware.
Indaba kaTagwire leyi inzima, izwisa ubuhlungu kakhulu kakhulu, ngoba uzanayenza ukuthi khona ngesikhathi amasotsha ekhipha umgaba akhe amkhipha ngokuthi we arresting the criminals around the president. Angithi besithi sifuna ukuthi kube lokucaca indlela amabhizinisi asebenza ngayo elizweni ukuze umnotho uthuthuke. I think 2019 ufana lo uthango esilubumba ikhuluma ngabo Queen B wamveza uTagwire ukuthi nguye umaqhuzu wazana wezamabhizimusi osetshenza naye nguhulumende, ama-government aphandle, amakhampani aphandle, njalo njalo. Akulanto eyenziwayo ngakho. ngoba kunjani edlelana la minister lesiphatha amandla elizweni okuthi edavusa ngoba kuvalela amathuba amaningi ukuthi kube lentuthuko elizweni amathuba okucreate imisebenzi ngoba engweyedwa enjalo ngeke acreate imisebenzi for abantu bonke ngeke alethe idevelopment ekids ngeke inkampani yakhe ayisoke ibe le ndaba lokuthi kwenzakalani elupane kwenzakalani edothito inkampani elethela yena imali njalo imali akhona imali ayigcina phandle kwelizwe esikhulu esikwazi ukuthi esikhathi sagona kulento ze externalization of foreign currency but yena uyakuyenza ngoba uleziphatha amandla anjani adlelana lazo so kuyinto ebuhlungu kakhulu ukuthi ke sesigabeni sokuthi ilizwe lile mali elingabe liyenza silama resources golide ama-diamonds i-platinum konke okuningi ungathuthukisa leli lizwe kodwa kuya esikhwameni somuntu oyedwa encedisana labahulumende
Uphenyo lolo olukhuthazwa ngabanye lona alubana kuthe kwavumakala kuyabe kumele lwenziwe ngubani
silo umuntu okuthiwa ngucomptroller audit general umsebenzi wakhe ikuhlaziya ukusebenza kwengatsha zikahulumente ama-ministries ama-departments ama-parastatals public sector umsebenzi wakhe so nxa ekade wenza umsebenzi wakhe kube lokhu asikhuluma ngakho namhlanje kube amankampani adiza lo Dark Grey nama-departments adiza lo Dark Grey ngabe sesawabamba kudala ngo-exposure kwavinjwa ukusebenza laye ngoba kufuze kwenziwe ama-tender processes kukhanyele ukuthi i-company's competition kusebenza njani ngeke umuntu e-one abe la mankampani amaningi asebenza le government kungela kuncintiswana kufuze kube la mankampani ancintisana laye nxa sikhuluma ngendaba ze-fuel kube la mankampani athize ambala kumbe afika 10 asiza ukuletha i-fuel elizweni ukuze kungabi lo muntu le-monopoly but sithola ukuthi utagurey is creating ama-monopolies endaweni eziningi ukusho ukuthi-ke ukucontrola general wethu akasebenzi
Usimbarashe Nembaware intatheli zindaba Umphathi ntambo kahulumende wele South Africa ubona ngezemithetho lokuvalelwa kwabantu entolongweni namuhla wedekelele owake waba ngumongameli umnumzana Jacob Zuma ejele. UZuma uzinikele emapoliseni izolo ebusuku lanxanje ke waqala wala ukuyapika okwenyanga ezilitshumi lanhlanu. Wetheswe lesi sigwebo ngemva kokufunyanwa elecala lokweyisa inkundla ye-Constitutional Court. Kubika uGibbs Dube.
Umnumzana Ronald Lamola ophethe uhlangothi olubona ngezemithetho lokuvalelwa kwabantu entilongweni ubambisane indlela lomnumzana Arthur Fraser ohlangothi lwe-National Correctional Services bakhuluma loZuma osentilongweni ye-Escort Correctional Services Center. Umsakazi we-South African Broadcasting Corporation awuvezanga ukuba ababili laba bakhulume ngani loZuma. Ubika njalo ukuba uZuma ulakho ukuphuma entilongweni sokwenele inyanga ezintathu lamaviki amathathu nxa elandela kahle imithetho yentilongweni njalo ehlonipha abantu abasebenza kuleyo ndawo. Okwamanje umongameli Cyril Ramaphosa kakhulumi ngokuvalelwa kukaZuma ozihambise emapoliseni emadabukakusa. Wagwetshwa yinkantolo ye-Constitutional Court ukuba avalelwe entilongweni inyanga ezilijumi lanhlanu. Igqwetha elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Ngqobani Sithole uthi okwenziwe iziphathamandla zikahulumende ezethekelele uZuma entilongweni kuveza ukuba uZuma indoda emadodeni.
Okutshengiseleyo e-South Africa yikuthi umthetho kumele ulandelwe ngendlela oyiyo yona. I-South Africa ile parole system, I think angaseva for about 3 months is entitled to a parole.
Elinye njalo igqwetha elilwela amalungelo kaZulu umnumzana Matshobana Ncube uthi kuningi okumele kwenziwe nguZuma nxa efuna ukuthi akhululwe entilongweni.
Sikhangelele ukuthi mhlawumbe omunye umbono ungaba yikuthi
by mthethwandaba phezulu constitutional court bayecela ukuthi isigwebo sakhe simiswe kumelele ukuthi ama constitutional court judges abuye akhangele udwaba lwakhe njengoba efake rescission application kodwa lokho kuyabo kusisho ukuthi ihigh court application esedebheni kuyafuza ukuthi ayihlehlise ayikhuphe
uncube uthi uzuma ulakho njalo ukhululwa entilongweni uRamaphosa uzuma ubanyeke enkantolo isicelo esokuthi engavalelwa entilongweni njalo kwesulwe isigwebo esethulwa inkantolo ye-constitutional court eyadwadelela umthethwandaba kulandela ukwala kwakhe ukuyamiswa phambi kwekhomishini ehlolisisa amacala obukhohlakali awetheswayo inkampani yezindaba e-News 24 ibika ukuba kulesi sebenzi ese-Escort Correctional Services Center esasibotshiwe kulandela ukuthatha kwaso imifanekiso kaZuma engeniswa kuleyo ndawo waseyihaza enkundleni zokuxhumana. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingugibs Dube.
Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.